kwenzakalayo lapha ukuthi abantu sokukhitshwa umongameli okade ekhona sebebona engathi sebazayenzi nasanthando, kanti-ke hhatshi akuhambi njengakhonokho. Fuze abantu silalele sizwisise umthetho. I-City Council ibe inendawo enikezwe labantu ukuthi khona bathengisele khona. So abanye sebebuya-ke bethiya indawo lesiyana sebebuya etown. Akugijinyiswa muntu, kodwa siyaphonga ukutshelana ukuthi hhayi hambani lapho elisalinika khona. Abanye bakhona etawuni, abanye baphandle kwetawuni. So akula muntu othi wakhona uyaphambanisa kumbe kunjani, hhayi thina esingakufuniyo yikuthi khona etawuni kukhanya ngathi umbe akusela mthetho. Abantu sebehlule ukuhamba nezimoto, abantu bayathaya izimota ngoba abantu bazthengisela ndawo zonke. Yikho kukhona la
ababekutsho ukuthi indawo abaziphiwayo azilabantu abaningi abangathenga impahla zabo, yikho befuna ukuthi baye lapho kuzathenga khona abantu.
Singayekela ukwenza ukuthi silandele umthetho, umuntu wonke alandele umthetho. Omunye uzagcina sebuya endlini yami esibhike kulabantu khona kunone ngede ngisele endlini yabo. So umuntu wonke kufuze alalele. La ubona ukuthi khona njengoba wena ufuna imali, khathi awuphambanisa abanye abafuna imali njalo na. Ngoba lapha amabhizinisi abakhona etawuni bangabantu ababhadala amaresi abo kukhansil. So nxa bebhadala amaresi abo, lo omunye uyayesitolo yena sithi u-Edgar uyathengisa impahla, wena kusukuhambe nezakho khona phayana emnyango kwe-Edgar uyothengisela khona phayana. Asingeke sayenza ukuthi khona ibe nelizwe elihle lase siyenza njengakhonoko. So siyanika abantu lapho esithi khona hhayi lapha ku-obesebo la abantu befuna ukuthenga bayabuya bezothenga khona ngani, ukuthi yikho lapho kubuthana abantu. Hhayi ayisiyo argument eqodileyo ngoba kulabantu abavele bekhona bedingela khonakho. Abanye sibanikile ithawuni yebo, kodwa-ke ikhansili nayo inemithetho ama-bylaws okufuze alandelwe. Abantu bagcina sebesitephisa ukuthi khona asifuthi izibi, kodwa bethiya izibi zonezo beyibo futhi. Akulwiwa kuthiwani kufuze umuntu apho ukuzwisisa. Yebo siyazwisisa thina njengekhansili ukuthi khona abantu bayadubeka, imisebenzi kayikho, bayazama ukuthi baziphilise, kodwa singeke saziphilisa ngokubulala ilizwe lethu. Akufuzanga sibe nje sezinjakhona.
Labo-ke abathengisa ngokungekho emthethweni abangakabhalisi ekhansili ukuthi bethole imvumo, bona lithini kibo?
Kabahambe kukhansili bayophiwa umgceke, baphiwe okusemthethweni ukuthi wena nanti icenge lakho, uhambe uyodingisele endaweni enje. Siyanika abantu ngasini njalo imali yesiyabe sizibhadalisa zibayezilithwani ezophunga ezithi nathi sikwazi ukuthenga amaribiti siyayenzela into ezinhle. Abahambe kukhansili bayobhalisa, babengakwazi ukuthi ubhalisa ngapha, yahambe e-town hall bayabona u-PR manager wethu uyabatshengisa ukuthi khona hhayi lapha kubhaliswa endaweni enje, akubulawa umuntu, i-counseling yabantu.